Gandhi traditionally izethekeleli ngesikhathi lesi i-period between i-festive season, u-December kuyabamba u-April, ama-numbers ethu abehlile sibili. But ngenxa ye-coronavirus and i-outbreak yonaleyo, kusuke kwaba nama-cancellations amaningi, kwayehlisa njalo ama-numbers abantu abasivakashelayo.
Khona kuke kwaphuma imbiko yokubana kulomuntu olegcikwane leli oke wabonakala kwenye ihotela. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Ya, kuke kwaphuma ilokuzeni i-report yonaleyo, kodwa eqinisweni akhinge bathi behlola umuntu wakhona batholakala ukuthi hhayi ayisiwo umkhuhlane we-corona. And I think most of the report yonaleyana kwakungayisilo qiniso.
Manje nxa sikhangele khona lokho okwenzakalayo, kakhulu sibona labantu ukuthi bayabuya bevela emazweni amaningi atshiyeneyo, bathini abantu abahlala khona ngapho eVictoria Falls? Abesabi na ukuhlangana labantu abavela kwamanye amazwe ngenxa ye-coronavirus?
Kunatural, it's obvious abantu babe cautious ukuhlangana nabantu abavela kwamanye amazwe. But ngenxa yomsebenzi sometimes siyakushiyela konke ezandleni zabantu abafundele lowo msebenzi okukhangela kumbe ukuhlola ukuthi umuntu engabe nama-symptoms na omkhuhlane we-corona. But so far sikabi le problem enjalo, umsebenzi uqhubekela phambili though ama-numbers ethu ayehlile sibili okukhanyayo.